Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 2 wabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change lilandula imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo.
No alisiqinisa lelo silawa ama program esiwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi kumphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele.
Abanye bathi umqondisi wemidlalo yokuzilibazisa uKhonti Mhlanga obhubhe izolo kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Ube yivisisi kamera, ube yidirect kamera umhlanga, ube mdirect uedita manje editor ilokuzela imininingwane yakhe.
Umunisipala wakobulawayo uthi imitshina empompa amanzi imisiwe ukusebenza ngoba isalungiswa okuzabangela ukusilela kwamanzi kuleli dolobho.
Idolobho selimile ukugezisa amanzi nokupompa amanzi encema waterworks lase Fennel booster station, pump station esesigodini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we studio 7. Lilandule imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo. Sokusele inyanga nje eziphansi komnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Kweminye iminyaka sokusele isikhathi esingaka kuyabe kunyakazela amabandla ezombusazwe ebhodabhoda ngelizwe edinga usekelo. Kodwa okukhona kathesi kubonakala njengani ukhetho lukhatshana ngoba amabandla phose wonke engelamfutho oyake ubonakale ngalesi sikhathi. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Jurowotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
No alisiqinisa lelo silawa ama program esiwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi kumphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele. Ungananzelela mfowethu uMo Blessing Ali ube phathisa kakhulu udaba lwe voter registration ngapha kobulawayo uLangelihle Zonda Dube lo wabulawa ngabantu ababe bedinga imali. Asikabi leqiniso ukuthi abantu laba bedinga imali kumbe nabantu ababe thunywe yiyona iZANU-PF. So ngananzela uMo Blessing Ali lo Zonda bonke abantu ababephathisa kudaba lwe voter registration. So sesibona ukuthi kungangcono okwathesi ukuthi nxa senza izinto zethu singakhulumi kakhulu kumphakathi. So alisiloqiniso ukuthi asikhankasi. Umkhankaso ukhona kodwa siwenza ngezinye indlela. Themba laba ku national engisebenza labo bayavumela nalowo mbono. Hatha lisiqinisa. Into evele ikhona yikuthi umnanga golodlakela nxa sokungena endabeni zokhetho. Angazi ukuthi abanye kwamanye amazi bambukani umuntu owenza imisebenzi enjengale esiyibona emibi kangaka. So kwakathesa hatha ngalisilo qinisa ukuthi thina asikhankasi. Ngithemba labo bantu babekhayelela ukuthi bebone inhlelo sebe sizenza bese bethumela abantu abazovoxa izinto manje hayi okwathe si bakhayela amehlabanzi.
Manje kungani ugaja lwezokhetho iCommission yeZEC itshengisa ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisela ukuvota ezigabeni zakobulawayo le Matabeleland, akutshengisi na ukuthi amalunga enu amadolonzima nzima kudaba lwezokhetho
ngisho abantu abaregister ungananzelela baba yi 22,000 bona phose kufika kubo 30,000 ungananzela ama figures eze khona lawo bafika kubo 22,000 ababhalisa ukuvota le mboni inumber le ibiphezulu kakhulu ngoba singakhayela susela uJanuary izeki ibibona ukuthi abantu nxa sebesibale dlabuzani bese bekhatha bethi iprogram siphele bafake u-one month ngoba sasivele sikhala ngokuthi izeki imele ihambe ezindaweni lapho okuhlala khona abantu ngoba kusuka kudule kakhulu ukuthi abantu begade besiya khona le ezeki so yizeki ele esiyisolayo hathi ukuthi sisole amalunga ebandla sonke isikhathi nxa bengene ebantwini bona bezeki befaka wona lana ama-biometric voter registration tents and equipment into eyenzakalayo ukuthi bahlale endaweni umbeni iviki eyodwa kumbe behlale inyanga eyodwa khonokhana kwenza ukuthi abantu abalutshwane bebhalise kuyabe kufuna ukuthi vele behle bebekhona ezindaweni thina lathi nxa sikhankasa sesikwazi ukuthi izeki ikhona zozananzela seze ubuhlungu kakhulu bevala i-voter registration ngo-April ngoba abantu abaningi basebe sesilo mkhubo wokuthi singena ezindaweni lezi moda abanye sibaphelekezela njalo sidinga izimali ezokuthi sincedise abantu kodwa bona bezeki bengabona vele sesisebenza bebona thina vele sitshaya umklomelo into abayenzayo ukuthi bavale
umnumzana Switha Njirotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo induduzo walokhe qhubeka kulandela ukuthona kwamlobi uKhonti Mhlanga obeyingcwethi kwezokulingisa imigido lemiculo obhubhe izolo abanye bathi imisebenzi kamuyi ibikuzinga eliphezulu okokuthi kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iningi lithi uMhlanga ubelothando lokuthuthukisa ezemidlalo yokuzithokozisa lamasiko njalo ubelwela ilungelo loluntu ikakhulu abemthwakazi uke wabotshwa ngenxa yemidlalo yakhe ebiphoxa umbuso ongakhululekanga incwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa uBhekilizwe Ndlovu wasebenza eholwa nguMuyi emakhosi theatre koBulawayo uchasisele usithandekile Mhlanga ukunengi ngalolu daba
tshona kukaMhlanga ikutshona kwelanga kwabaningi abebesakholisa isikhudumezi salo lelo langa kubuhlungu kakhulu ukudlula kwakhe yebo ubekhulile uMhlanga kodwa ubengakagwi ukuthi besingawe sesikhangelele ukuthi angadlula masinyane kanje uMhlanga ubendoda ebisebenza obukufunda kuMhlanga mawuthe wathola ithuba lokusebenza laye kwakuyikuhlakanipha kwakho ngakubuza ukuthi kukhalipha i-intelligence ayenayo lokusebenza nzima so aso umuntu obumthola nje edlalisa isikhathi exoxa kumbe uMhlanga ubenganathi notshwala bethi nje mayengena emakhosi ngisebenze naye 2 years unginikeza emakhosi ngarana i-restaurant ne-bar for 2 years ngangakaze ngibona uMhlanga eme phandle exoxa nabantu wayeathi maye me ngaphansi kwesihlahla yabefundisa abafana namantombazane drama mayengena uya ehofisini yakhe phambi kwekhompyutha yakhe ebhizi esebenze senza ama-project so ubecilile cili emsebenzini ethi mayehleli phansi eshare nabantu ulwazi lwakhe lwedrama le-art nje in general ubukholisa ukumlalela uMhlanga mayevula umlomo ekhuluma nge-art angazi lokuthi wayefundela kuphi ngoba angizange ngizothiwa uMhlanga ube waye esikolweni sedrama but ugcine sengumuntu wanobevakatshisele emazweni esenza inkalakatha zezinto wakhipha ama-productions amakhulu eqala ngestage odabulaphu onansi lendoda uthe esuka lapho engena ku-TV sinjalo wakhula wayenza umakorokoze inkalakatha zamadrama mpela ayezokudlala of course wenza nezinye zepolitics ezifana nabo members only nabo good president ezakunasezimbophisa nangamaphoyisa but zamwinisa ama-awards amakhulu abo so bekukuhle kakhulu ukusebenza loMhlanga and sizohlala simkhumbula
abanengi bathi kuningi abakufunda kuye singathi lokhu kungabe kuthiwa ngabantu abaningi yini elikhulumisana la ukuthi wayefundisa ngokuqotho kungela nsolo.
Yebo kakhulu umhlanga ubefundisa and bekukholisa kakhulu ukuthi ahlale phansi alalelwe share in knowledge ye drama ne music. Umhlanga ubengumuntu obe very versatile kakhulu endabeni ye art. So betimanga ekutshela nge music umangale, engokutshela nge drama umangale, uzathola ukuthi futhi i knowledge yakhe ibroad ukuthi it was about i content ibuye futhi ibe technical to the extent ukuthi ubeyizwisisa ikamera, ubeyidirect ikamera umhlanga, ubemdirect uedita mase editor ilokuzeni imininingwana yakhe, ubemnandi kube njalo, ubekudirector noma nawo uli ekuthuza ukuthi impela lapha umuntu lowo uyayazi into ayikhulumayo. So he taught a lot and he groomed a lot of abantu abaningi kakhulu. Ayisikho lo one boy abayithu wonke lo wonkana umhlanga eZimbabwe. I think wonke umuntu nje bemazi umuntu lwana owazivula indlela yakhe egangeni kungelandlela ngitsho wayivula kunzima, kukhulunywa ukuthi Matabeleland marginalized. Yena waba nguye omkhulu eZimbabwe yonke in terms of drama ngoba bonke bayamguqela manje. Khuluma ngamadoda agunywayo ku-editing afana noNdumiso Ncube onguye omkhulu mpela endabeni zoku-edita, abalobayo abafana nabo Raisedon Baya, abadirectayo abafunda noku-act abafana nabo Petisa Isithole noThembi, the wife who was a great actress ekudala athagcina ukumbona kodwa ngumuntu obe-actor kakhulu. Akazange athanda i-TV uThembi, akazi kwasuka kwathini, wavele zithandela i-stage. But wathi mawambona phana ubona ukuthi nansi i-product kamhlanga eyenza inkalakatha zezinto. So asomuntu wokudlala lo odlulileyo, kushona ilanga njengoba ngishilo eliyinkalakatha. And abaningi siyakhuluma sithi thina mhlawumbe kumele siyikhulise i-art in honor of umhlanga. Mhlawumbe singathina yiyo ilokhu ingqoba siyele yona. Kuzokuba kubi ukuthi kuthi wenzakale kanje bese iphonga ukudisappear nje inyamalala i-art. Kuza kuba buhlungu emoyeni kamhlanga.
Lo ngubhekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Izakhamizi zemalokishi amaningi akoBulawayo siza kuba lodubo lwamanzi oluqale izolo ngoba imitshina yokupompa amanzi la isalungiswa. Isikhulumeli sikamanisipala waleli dolobho unkosikazi Nesisampofu utshele uPraxedis Jeremiah weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Sithanda ukwazisa izakhamizi labalaleli ukuthi namhlanje ngomvulo 1st August idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema waterworks lasefenil booster station pump station esesigodini.
Lokhu kungabe kubangelwe yini sibisibili?
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi lamhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uzasicontinue until 6 ebusuku and uaffecta i-treatment le-pumping.
Yiziphi indawo ezingabe zehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi kusukisela namhlanje?
Indawo eziningi ezikobulawayo ezisupplya i-reservoir lezi ithuli i-6J i-rifle range le-criterion asoze benelise ukuthola amanzi ngoba sesivalile kungala ku-treater lokupompa kwamanzi. Esizakwenza once sebeqedile umsebenzi abamagetsi singaresume i-pumping njalo ama-reservoirs engakhwela sizathi sesivula amanzi to these residential areas asiva kwama-reservoir engiwakhulumileyo. Sithanda ukuxolisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi amanzi ngani kade ngakabi stable because of various reasons, but siyazama ukuthi sikhweze ama-reservoir levels.
Kuyini okunye elikwenzayo ukuba lincede lezi zakhamizi ezingela manzi ikakhulu ezikolo lendaweni eziqakathekileyo?
Lama-browsers amalutshwana esiwahambisayo kuma-critical places enjengezikolo lamaklinika lapha hambethela khona. Phinde njalo sibe lama-water kiosk lapha sizama ukuthi make sure ukuthi amanzi akhona and make sure ukuthi ama-bowls lawa akhona ancedisayo lawa asebenza.
Lo ke ngunkosikazi Nesisampofu, isikhulumeli sikamanisipala wakoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Kuba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi isikhulumeli samapolisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi usethembise ukujezisa kalukhuni abantu abalezibhamu ezathengwa ngokusemthethweni kodwa bezisebenzisa okungalunganga. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhalwa impi yenkululeko obelesikhundla sikaBrigadier General Kubuto uBenjamin Mabenge obhubhe izolo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UMabenge ubikwa wayaqeqesha ezempi kweleTanzania wasesiya eMozambique lapho alwa impi evela khona. Uzabekwa kusasa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Fuga manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Msakazi sakubona msakazi ngithanda ukubingelela abasakazi labasakazelwi ngendawo zonke nje jikelele zomhlaba lapho ngabe kulaye wonke umuntu omamela iStudio 7. Ngithanda ukumbingelela ngithanda ukuthi lami ngithi fahlafahla ngendaba yalubaba othi uzafakaza yena uzethula ufakazi bokuthi umnankagwa kazangadlwengule losisi bufakazi bani uzafuna kwethula ubufakazi ethi mina lo sisi ngathandana laye ngamfice seseyintombi esaphelele ukuba yintombi kwakhe. Yikho ufuna ukukutsho yini na? Ngoba asibazi phela thina obunye ubufakazi okungathwa umuntu engathi hayi lo muntu yena kazange athandane laye lo muntu kazange obungathi lo muntu kazange akadle ngulwe ngaphandle kokuthi ethi unkazana lo ngamfica mina seseyintombi intombi ephelele bele ayezwa manje intombi ephelele ukuthi nyabe ngisijo. Ngiyabonga umsakazi.
Salibonani bathakazi beStudio 7, ngiyalibingelela labalaleli bonke, ngithi philani ngenkosi. Bese ngikhuthaza abalandeli bonke beCCC ukuthi singumanini leregister ngokuningi. Thina sikhuluma sesiregistile sesimelele khona ukuthi usuku luqanjwe kuphela lufike siye vote. Lingakhalakhala ukuthi amabandla kabamba namabandla right ehlukene so senzele ukuhlekana kuhle. Abanye sebezuzo 10 nanga umonzori, umonzori bezenza indoda. Kodwa khangelani uzuza 3 yake zuze 1 yake zuze 10 ahlekwe soyekela nina amabandla egijima so ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abantu laba abalabantu yini ngoba lingathi kabamba nesaso omunye uzathi abantu bami babawini sokuba thina kusisisi sibaningi singakhuthala kuphela sekela ukudonda sumeni sevota khona ukukhuthaza upresident wethu kuzongena uchamisa sikhathele ngezani PF khathethi izibedlela kazila mithi bona balatsha out ama teacher bafuna ukuholisa abantwana bafunda out so thina yite sifelwa yite siluza so lo ngumnyaka okugcina ukuthi singadlala lokho ukuthi shiyona lokho ubona umuntu lomhawu abantu babe khala ngezikhundla babanga izikhundla instead belungisilizwe so sasikhathi sezikhundla lezo okhangela ngokwesikhundla ngokwakhe lokho thina vele ukuthi shiyona kumbe kwini asikusebenza into esifuna nguchamisa lokho ama structures lokho ukuthi uthi hey ama structure ama structure okudingayo ngokwakhe thina into esifuna yelo nguchamisa angaza yenzena angaza yenzelwe ngathi bemkhulume kubi bethini vele abangekile sibesigoqule ngoba thina sithanda uchamisa and vele nguye simbona ukuthi uzokhulula izwe leZimbabwe abantu bethola ukufuna so sithi phambili ngochamisa ongafuniyo kayekele lokho ukuthi ye wathatha amandebele izithuta wena ohlakaniphile hamba uvotelo wakho umuntu sibone ukuthi uzozuza abantu abangaki after ama elections ngoba thina sidlali phela lo ngumnyaka okugcina kudlalwa lo sibe siloke siqhubeka sincindezelwa silamba abantu bethu bengafunde phela izani ngabuyela embusweni next year izimfundo ziyafa izibhedlela ziyafa so kumele sikunanzelele khona lokho singagijimisa izikhundla kasigijimise ukuzwela izizwe futhi abantu lapha abantu kabahola abantu bayakufa so ungagijimisa isikhundla yena lo ufuna ukumfaka isikhundleni ogijimisa isikhundla ufunani esikhundleni ufuna ukuzifida la so asifuni abantu abagijimisa isikhundla sifuna abantu abakhangela ukuzwela abantu beZimbabwe ngiyabonga
awu studio 7 studio 7 balaleli labasakazi awu siyathokoza kakhulu indawo elisethuyazo nabantu ngicela nje le kodwa idluliswe le ngiyabonga kakhulu nzama ukugqugquzela ontanga kakhulu ontanga uyabona umuntu omdala la nxa engayekeli ukuyevota da lokwamsokuphelile ontanga baseselendima endasafani beyidlale abakunanzeleli ukuthi isikhathi sabo basidlalisa nxa besenza so ukuhlala besemzini eSouth Africa ukuhlala besemzini eBotswana kabananzeleli yini ukuthi okuyiSouth Africa kuyoba kwaqalisa ukwenza ezinye izigandane kusifo Elvis Nyathi ku-Operation Dudula kwatsha abantu abaningi kakugcinanga laphana kakugcinanga lapha kona kuzavuka okunye okuzabe kukhulu kulalokhu kanti kwelethu ilizwe lapha kakula muntu ozakwenza enye into wena libonanzelela abantu abethu imali ihambe egoli lihamba lisesawa amapholisi emakhoneni lapha eZimbabwe uyasuka le polisi erenkini uzuyengena e-central police station izikambela lifolise lingakhulumisananga lingasozeli ukuza ukuthi uyangaphi but ngale goli phuchuphuche ekhoneni ubuyaphi amaphepha angaphi phuchuphuche ekhoneni ubuyaphi amaphepha angaphi efayinda ayisikho kini fundani ukuthi noma likholisa ukuthi marane marane kodwa wobani lento yenu eliyibambile ekhaya ukuthi hayi lanxa kungaba nje ngiyabuyela ekhaya register and vote ngoba lingayekeli ukwenza njalo engxa yeyichanisi yenu eliyiphiwe yona le unkulunkulu angazi ukuthi abantu kakhulu ngilalele amanamba kade ephuma emathebeyiland abemancane kakhulu liphinde lokwala ukuyevota futhi and weso kuzenzakala kambonge nganala magama nyakhuthazwa ntanga ukuthi kabayevota abayecheka amabizo benze yonke inone of defined beyenze behlale belindele ukuvota bevote bese belinda belalela okunje ukuthi ungabhayela umfazi incwadi ngamthanda kakhulu umbhayeli ubona ihambile yayifika kuye uhlezi ulinde ukuthi kumbuza yala kumbuza avuma yikho okulindeleyo lati asenzeni njalo kambonge undebele lokhuluma
sanibonani basakazi bestudio 7 nabalaleli bestudio 7 engabe nisaphila konke amakhona omhlaba amagumbi mani omhlaba ngibingelelwa ushesha lapha echolotsho bakithi hey ngithi angiqhuqhuzele nje ukuthi hayi asambeni bakithi siyolejesta sibhalisele ukuvota bakithi sike sivoteni kakhulu ontanga laba basha amayouth bakithi sivote ngobuningi bethu manawu sesihluphe kakhulu ezweni sike sikhipenini umbuso lo kade uhlukumeza abantu wezana iminyaka eminingi kanje engikholwa ukuthi masingabhalisela ukuvota ngobuningi sizanqoba sizayikhiphe izanu PF embusweni bakithi mhlawumbe abantwana beke bephile kahle elizweni labo kuhamba benhlahlata belandela amazwe abanye beyolimalela khona ngale kulawo mazwe abangasafunwa khona sambeni bakithi sibhalisele kakhulu ukuvota simfake uNelson Chamisa ngiphikisi ngoba yona iqembu esibona ukuthi lingasikhipha ekuhluphekeni okukhona sivotele i-3+C sonke bakithi angene ujaha angene uChamisa umfana omncane ake buse kahle bakithi hhayi sinebelief yokuthi hhayi ngempela uzaliphatha kahle ilizwe leli libuye njengobani kwakuyilizwe elihle kangaka seligugudeke lafa laphela libulawa yizanu p f
linjani kwi-studio 7 basakazi hhayi siyazibonga iy'nhlelo zenu siyazibonga ngisekele ubaba lo bekhuluma ngokuthi ezinhlelo liyaziyenza endleleni zingaphutshanga lo baba wathiwa wathunjwa ngabe-3+C wabonakala sevele imozambique asiyizwanga impumelo yangikhona ukuthi kwaphetha ngani
bonani basakazi be-studio 7 kunye labalaleli be-studio 7 okhulumayo lona ngumfo kamalinga uphuma laphana elupani ku-H41 endaweni yasegwambavali endaweni okuhlala khona abantu ngakho ngithi ndlulise lo mlayezo omncane kangaka kakhulu ebantwini bakithi begwamba ile Khalis Ward ngithi laphana ngikhankasela ibandla leMthwa's Republic Party MRP ukuthi ngomnyaka ka-2023 sicela ukuthi bantu bakithi litshintshe ukwenza livotele iMthwa's Republic Party ku-MP nakukhansila u-MP wethu laphana ngubembede Khumalo ukhansila wethu laphana ngusithandazile Ncube ngakho ngiyalicela bantu bakithi eli Khalis Ward kusuka elutho kuze kuye kumele ukhumbe lo yonke abantu bakithi ngithi kasivukeni imthwazi Republic Party zasilwele endaweni yakithi njengoba libona umnotho wethu uyahamba izigodo zethu ziyahamba umgwaqo wethu file kasivoteleni imthwazi Republic Party ngobuningi divuka mthwazi vuka asiyeni phambili bantu bakithi singabuye emuva singakhohliswa ngamaphathi asuka eHarare ngoba azothatha umnotho wethu ngiyabonga
njani basakazi beStudio 7 siyabonga lonke basakazi lifethule news ezimnandi kangaka siyakwazi ngokwenzakala elizweni lethu mina ngumachumi Sibongo ngihlala koBulawayo into engifuna ukukhuluma ngayo yile census inamba le abasitshela yona le yakoBulawayo yasethusa and yasimangalisa sibele abantwana abangaphesheya kwelizwe siyaza babalwanga kodwa bengabalwa njengabantwana abafileyo ngoba mina elayinini engihlala kiyo la ilayini yami lezinto ezingu-28 indlu lendlu silabantwana abasegoli mina nginjaba abantwana abase goli bangu-5 bashiye laba basegoli i-population lapho endlala khona e-Cardi Park phose ile-100,000 yona yodwa kuphela ngoba now izaba ngama-constituents angu-3 kodwa kuyephuma lokhu esikuzwileyo lokho kulabo yonke iBulawayo nje hhayi bangabosenza sonke i-census bengaqali ukusenza kanje ikurigabhele kurik uzirig i-census sikurig i-census phela lokhu bangayenzi njalo sicela besihloniphe kancane
Siyabonga abalaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ku WhatsApp ngenombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi umkhokheli wenhlanganiso yamalwa ecatsha e-Al-Qaeda u-Ayman al-Zawahiri ubulewe ngempela sonto kwele Afghanistan. UZawahiri oyisizalwane sakwele Egypt ubikwa edutshulwe ngendizamchina engelamuntu oyitshayelayo i-drone. Kolunye udaba lwezemelika, inani labantu asebefile kungozi yezulu esigabeni seKentucky selifike kumachumi afika phose amane 37. Izulu leli linengeviki edluleyo ladiliza izindlu, amabholoho lakhukhula lezimoda. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye baba, kanti siletha sibili ukudana okukhulu sikhala labantu baseKentucky kulesi sehlakalo saleli zulu elisuke laqhamuka laba lizulu elikhulu kakhulu elisuke lathatha isigaba esikhulu ikakhulu e-Eastern Kentucky. Kuthethwe yonke into, kuthathwe izindlu, amabridge, imigwaqo lakho konke lokhu. Ngamanzi amaningi izulu eline ngesiqotho esikhulu isiphangephange. Kwaba lamanzi amakhulu kakhulu, kwagcwala amanzi yonke indawo, kwaba lokulahleka kwempilo. Laluba nxa bengigcina bekukhona pho nje amajuma amabili labantu abasifica minwembili 28 abafileyo abebesebefile, kodwa kukhangelela ukuthi kuzatholakala abanye abafileyo njalo. Lapha kuliqiniso sibili ukuthi owinto okhona ungakhangela ilizwe leli lonyaka lichisile ukwedlula sonke isikhathi elike lachisa khona, ikakhulu khona kwesithi thina i-heat wave. Kuhlezi kakhulu phezu kwaleli lizwe ezigabeni eziningi, abantu abaningi bebengaphansi kwayo le i-heat wave. Aluba thina ngaphayana eZimbabwe besila lokho kuthiwa i-cold wave, obekugodola ubugodola obukhulu abakade bekubabaza, ngapha bekulokutshisa khonoko. Ukuthe khonapha eKentucky kuphela ukutshisa khonoko kwasekuqhamuka lona leli zulu elibulela abantu le notho yakhonaphayana. Yikho kuyatshengisela sibili ukuthi khonoko kuthiwa i-global warming. Asekusifikele sibili, sekufikele umhlaba. Aluba bekukhulunywa ngakho iminyaka engamajuma amabili edluleyo, bekungathi hayi akulalutho, bakhuluma nje. Kodwa ke hayi, sekukhona sibili, ngoba kuza kwenzakala. Futhi ngibona ngathi ngikhona sizabona okuningi okuza kwenzakala. Kukhona lokho abakubiza ngesilungu abathi ngama-extreme weathers, ukuthi kukande kakhulu, kutshise kakhulu, izulu line kakhulu, izulu liyekele ukuna. Kulezinye indawo lapho kuza okungazoze kube lezulu kha 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 sibili kuome ukuthi kha lingazange lithonte kwezinye indawo line njengakhona lokhu likhukhule.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lilandula imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.